indibisana nazo ngapha izimeni kakhulu mfethu. Ngizoqala ngendaba yemali, imisebenzi ayitholakali. Siyawazi ama-statistics awe-unemployment awezimbabwe ukuthi ame kanjani. And then kuze kuthiwa le ndaba yokuthi nxa ungumuntu ole-disability, whether i-physical kumbe hearing impaired or visual, kuba nzima ongakanani ukuthi athole umsebenzi. Nxa uvele usuka esikolo, whether ulema-passes kumbe awula, ukusuka laphana ngeke umuntu athole uncedo ukuthi azame ukuthola umsebenzi. Umsebenzi ozamfanele probably ozagwanisa ukuwenza. So akula ma-system kumbe ma-program anjalo athathe abantu from esikolo ebancedisa ukuthi bakwanise ukuba ku-working class, ngathi njalo. And then the issue education ebenze ngakhuluma ngayo. Izikolo kube yikolo ezimlithwane first of all ezidina nabantu abalama-disabilities, ama-special teachers malithwane, ama-teachers abazi-sign language balithwane njalo.
Ekudingeni imisebenzi lapha akula kubandlululwa elihlangana lakho yini?
Oh yes. Ukuthi angisathintanga kabanzi khonapho. Why then futhi kufunakala ama-structures akusisa esikolo akufake emsebenzini? Because all because of ubandlululo lolu okhuluma ngalo mfethu. Nginawuthuthi laphana kuzokuqala ikhampani yakhona engifithile kubandlulula ngoba yakile amasiko.